ukuthi ukuthi vele ngendlela engibona ngayo uTrump ufuna ukuguqula indlela uhulumende asebenza ngakhona. So njengoba le kuyi-term yakhe yokugcina, ufisa ukuthi athiye fake i-stamp esingathi i-stamp kwindlela uhulumende asebenza ngayo. So ngenye indlela ufuna ukubonisa amandla anawo ndawone labo Elon Musk labo Vivek Ramaswamy. Indlela nje abafuna ukubonisa amandla phezu kwe-Congress.
Ye, kubona pha nxa esenza lokhu uguqulani.
Angithi uthi unikezwe amandla ngabamvoteleyo. So uguqula indlela abantu abakhangela abakhokheli babo. Angithi ama-members e-Congress amandla athole ebantwini. Ngalesi sikhathi uTrump ngelo amandla odlula wonke umuntu kuleli lizwe. So ongahambisani lokufunwa nguTrump uzazithola engasekho elokhuzeni esihlalweni. So ngenye indlela uguqula amandla wasusa kuCongress ewafaka kupresidency.
Ye, khonokho-ke kujoni nxa sesikhangela kujula kusiya phambili.
Kungaba yingozi kusiya phambili ngoba amandla kuleli lizwe abesehlukaniswa kuhle kakhulu phakathi kwama-branches kahulumende omathathu, i-legislature, i-executive ne-judiciary. Manje uTrump amandla anawo edlula ama-branches wonke la manye amabili la manye esiwabalileyo. So kungaba ingozi ngoba angathatha isinqumo esingahambelani lelizwe uzokontrolwa ngubani.